Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Dami ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi u26 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, osakhulayo owalwisana labonogada bakamongameli Emmerson Mnangagwa ezama ukumfinyelela ngamandla ubesemthethwandaba izolo.
Nxa sibona namhlanje uPresident weZimbabwe esenxuswa, enxuselwa ukuthi abe khona nxa kugcotshwa uCharles kungasethusi. Ukukhonona kwabo kabakhononi ngembali yakhe yezolo.
Intatheli zindaba zeAl Jazeera ezahlela idocumentary esanda kusakazwa eveza ukuhuquluzwa kwegolide zithi isikhonzi sikaMnangagwa mnumzana Hubert Angel waveza ubuphakaphaka behlangana laye.
So okudingakalayo ukuthi wonke umuntu otholakale kunkohlakalo afakwe ejele kumbeni adutshulwe, yikho kuzenza abanye abantu bebe lekusasa lelizwe liphile.
Induna uDakamela wenkayi uMnumzana Mbusi Bekithemba Ncube usungula inhlelo zentuthuko esigabeni sakhe.
Kuse kuba nesibaya senkosi. Isibaya senkosi zinkomo ezikhona okwamanje ezikhangelele ukuthi zibe zisanda ngenani lazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Osakhulayo uMasimba Craig Maganira owalwisana labonogada bakamongameli Emmerson Mnangagwa ezama ukuyamfinyelela ngamandla ngesikhathi esethula amazwi akhe embuthanweni wemuzi we-Epworth ngomgqibelo ubesemthethwandaba izolo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com libika ukuba uMaganira ubikwa etholakele lensango esambeni sakhe. Wetheswa icala lokubangela ubudlwangudlwangu lokusebenzisa izidakamizwa. Udaba lwakhe ludluliselwe phambili ngemva kokuba ethe akula olunye ulimi alwaziyo ngaphandle kwesiTswana okufuna ukuthi kudinge ozakhumutsha lolu limi. Ilunga ledale lePhalamende lakwele Bhilitane uMnumzana James Cleverly uselobele leli dale khonona ngokunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kumkhosi wokugcoba inkosi uCharles ngomgqibelo ozayo. Ngeviki edluleyo uMnangagwa ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uthabe umanzi nte ngokunxuswa ukuya kwele Bhilitane emkhosini wokuyagcoba inkosi uCharles. UCleverly ulobe incwadi esezandleni zeStudio 7 elonda izehlakalo athi ngezocuku lokwephula ilungelo likaZulu okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa okugoqela ukutshaywa kwabantu, ukwethuselwa lokubotshwa kukaMnumzana Job Sikhala. UCleverly uthi uMnangagwa kuzamele akhulule uSikhala andubana avunyelwe ukuya kwele Bhilitane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Mqondobanzi Magonya.
UPresident wethu uMnangagwa vele umdabuko wakhe ngumuntu olembali yokudlelana labo abantu laba balapha, ngumuntu olembali yokudlelana le apartheid South Africa, ngumuntu olembali yokudlelana labantu abayibona akade besidalela iproblem izolo ngesikhathi senkululeko, ngumuntu olembali ebalulekileyo njalo esandleni sakhe segugurawundi. Ukhumbule ukuthi lapha othinta khona ngegugurawundi ilizwe leli Britain awulichi iAmerica kawichi ngoba iwo amazwe omabili ayiwona abemqoka ekubumbeni ekutraineni kunye lokukhipheni gugura wundi so bathola abantu ababe vele bengazimiselanga ukuthi besebenzele uzulu abantu babe obsessed nje kuphela ngokuthi bethole amandla ukuthi bebe sezihlalweni kuthiwe nginguminister ngingupresident so nxa sibona lamhlanje upresident weZimbabwe esenxuswa enxuselwa ukuthi abe khona nxa kugcotshwa uCharles kungasethusi laba abakhona nayo ngiqinisa uyezwa ukuthi ukukhonona kwabo ayisikho ukukhonona okungenziwa yimi lawe ukukhonona kwabo kabakhononi ngembali yakhe yezolo bakhonona ngokuthi uMnangagwa usevalele uJob Skhala entolongweni okwesikhathi eside kumele ukuthi amkhiphe so uMnangagwa lelizwe leli leAmerica ngabantu banye ungakhohlwa phela ukuthi lamhlazane kuplan ikhulu yokuthi ukukhitshe umgabe umgabe kaphumanga ilizwe lona eBritain leAmerica bengakwazi bebabelesandla ekukhipheni umgabe so yinto kumele sizwisise yikubona nje uMnangagwa enxuswa ukuthi abe khona kusiyagcotshwa uCharles baqondile bona ababatshengiselayo ukuthi hayi ke abafuni ukubuye la ngezizathu zini zabazitshoyo kodwa mina lawe lezizathu zethu ezimqoka ezisenza ukuthi singakuboni kuyinto eqhakathekileyo ukuthi kunxuswa uMnangagwa ukuthi abe khona kuzogcotshwa uCharles
lona udaba luka mnumzana Job Sikhala ubona ungani uhulumende uyephula na ilungelo lakhe ngokubona kwakho
angithi uyakhumbula Gandhi ukuthi ngesikhathi sika Smith kulesikhathi ukuthi umuntu omnyama ubengavunyelwa ukuhamba pavement ezitolo kulesikhathi ukuthi umuntu omnyama ubengavunyelwa ukuthi eqe umgwaqo edrobheni khona phana ayengena endaweni okuthiwa izindawo zamakhiwa kulesikhathi akade kulama toilet obekungena khona abantu abakhiwa kube le toilet ebingena abantu abamnyama izinto zonke zona ezobe zisenziwa ngoba bekulomthetho obukuvumela khonoko ibimibi imithetho yakhona uyakhumbula ukuthi umsundu bengavunyelwa ukuvota eZimbabwe bekungumthetho obukwenqabela khonoko umthetho obukhona so uSmith kade buse landela umthetho abawufakayo bengamakhiwa uSikhala lamhlanje uyalaluka ejele kalaluka uSikhala ngesizathu sokuthi akulamthetho ngesizathu sokuthi uhulumende weqa umthetho lubana kuthiwa ukulaluka kukaSikhala ejele yinto engikho emthethweni ngase sike sabona amagqwetha aqeqeshileyo maningi abaqaba abantu abazomthetho ekhaya ngase sike sababona besiya emthethwandaba besiya mangalela uhulumende ukuthi uhulumende wephula umthetho ngokugcina uSikhala isikhathi esingaka esejele bemncisha lebail khonokho abakwenzayo bakwenza belandela umthetho ngumthetho omubi kodwa bakwenza belandela umthetho
lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePilitane. Intatheli izindaba zeAl Jazeera ezahlela idocumentary esanda kusakazwa eveza ukuhuquluza kwegolide leZimbabwe yizigilamkhuba ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa zithi isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel waveza ubuphakaphaka obukhulu ngokuvula isifuba ehlanza yonke imfihlo yemisebenzi yenkohlakalo lapho zihlangana laye okwakuqala emhlanganweni abawenzela kwenye ihotel kwele Bilitane. Intatheli izindaba lezi ziveze lokhu izolo kuhlelo lwepodcast eziyethule ebulenjini be-inthanethi zichasisa ukuthi zaluqoqa njani lolu hlelo lokuthi u-Angel labanye ezakhuluma labo zahlangana njani labo. Intatheli lezi zithi u-Angel waveza ukuba kana sifuba ngoba wahle wagijimela ukuzibonakalisa esefonela abantu abasezikhundleni ebatshela ukuthi ulabangane bakhe abalemali engcolileyo abafuna ukuthenga ngayo igolide eZimbabwe engazange wadingisisa ukuthi intatheli izindaba lezi ngempela zingobani lokuthi liqiniso na ukuthi zingobo somabhizimusi. Ukuhlaziya okuningi ngalezi intatheli izindaba zeAl Jazeera uNtungameli Nkomo Studio 7 uqoqe
lolwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uhulumende weZimbabwe kusukela lanini lanini uhlezi elabantu akusiyo cala kuhulumende weZimbabwe kuba ingxenye eyile cabinet in or ukuba ingxenye yezinye ingatsha zikahulumende as long as ungatshontsha ungabulala ungathini as long as ungazange watshengisa amasayini okufuna ukuthatha amandla kulaba ababephetheyo akusiyo akwethusi yikuthi wonke umuntu kadinga indlela yokuthi engadla njani. Siyabakhumbula okangayi, siyabakhumbula oCikore, siyabakhumbula nje abaningi abatshontshayo ngama-90s, late 90s. So akula muntu eZimbabwe osokwabotshelwa ubusela. Ungabona umuntu ebotshwa eZimbabwe ubotshelwa ukuphikisana lalabo abalamandla. Ukutshontsha inkohlakala siyonto ethusayo. So uBert Angel kungethusa uma kungatholakala esexotshexotshelwe khonokho.
Alubana kuthe kwaba semandleni akho Fuzwayo waphiwa umlandu wokuphatha udaba lolu wokululungisisa uphatha ngitsho lalabo abaphatheke kufilimu le. Ungaluphatha njani, ungalulungisisa njani ukuze kuqedwe ukwebiwa kwenotho yeZimbabwe?
Okungenziwa uma nganika amandla ukuthi ngenzeni ngalabo bantu. Bengicabanga ukuthi abantu bonke yebo siyakwazi ukuthi sisekelo selizwe sithi anyone is innocent until proven guilty. Kodwa uma singathatha iconcept yamazwe anjengaboChina ukuthi umuntu wonke ongani utholakala esenza into ezilenkohlakalo phakathi uyafakwa ejele kumbeni uyadutshulwa. Mbona ngazathi bekuzenza kube lula ngoba kusuka kube luhlupho ukuthi umuntu otshontshayo utshontshele izalukazi, utshontshele intandane ngoba umnotho lowo ayisiwa wakhe ngowelizwe. So ilizwe lethu uma lingasakwazi ukuthi ngomnotho walo lithenge imithi, libhadale umongikazi, libhadale amatitshala, kulungisa imigwaqo, uyabubulela ilizwe ngendlela ebuhlungu kakhulu, wabulala lekusasa yabantu abancane. So yiyo into okufuza ukuthi abantu masikhangele, singaboni umuntu otshontsha igolide kuphela. Kasiboneni umuntu otshontsha inotho yelizwe, kasibone umuntu obisela ingqobela phambili yelizwe. Ngoba ukuthi ngizinotise at the expense of the country, ngibulala ikusasa yabanye abantu. Kade simgwaqefile ini lani, abanye bazithengela amaFerrari, bathenga lokhu lalokhiyana, bathenga nje wonke amathoyi ezimota kodwa ilizwe lifile. So okudingakalayo ukuthi wonke umuntu othola kunkohlakalo afakwe ejele kumbeni adutshulwe. Yikho kuzenza abanye abantu bebe lekusasa lelizwe liphile. Kodwa uhulumende njengoba siyakwazi ukuthi nguhulumende wabantu abebayo, kunzima ukuthi kubotshwe umuntu oyebayo, kuzabotshwa kuphela ama-political opponents kuphela.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso ye ibhetshu likaZulu njalo elwela amalungelo oluntu. Induna udakamela wenkayi umnumzana Mbusi Bekithemba Ncube usechayele ihlombe abaphathise ngemali kanye lempahla inhlelo azisungule ngokusemthethweni esigabeni sakhe ekuqaleni kwayona le inyanga ezivalisa ukwakhela izakhamizi eziswela izindlu isiphala lesibaya senkosi kanye lokubhadalela abantwana besikolo lemakolijini imfundo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sizweni induna udakamela ixoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sesithole usizo mhlawumbe ngathi ukuphathiseka omunye uphosele i-$500 lesenzi amalanga amanye adlulileyo ibele lo Sithule Chuma nabomama asebenza labo beyiqokwa iNdlovukazi wakontributa i-$1,000 ekuthini kusizakale mhlawumbe abantwana esikolo, ukuthi kusizakale mhlawumbe abazali laba esakhethileyo ukuthi bakhele, kumbe ukuthi i-foundation le iqalile idakamela foundation izinzi izenzakalo ibe lesimo.
Phambilini kwalingxoxo sikhulume ngabampofu abathole izipho zokuphathisa empilweni. Kahle kahle kuyini abakutholileyo njalo libakhethe njani? Kukanti ikusasa kuye bazayenelisa ukuzimela yini?
Singananzelela sikhethe kumbe inhlangothi ezimbili, sikhethe abazakwakhelwa izindlu, sakhetha abazancediswa ezikolo. Nanxa sidobha umuntu, sifisa ukuthi simsukumise ngayo yonke indlela yokuphila. Sokungabantu esifisa ukuthi sibakhiphe vele esimeni sabo sokubampofu. Kukhona esibangezeleleyo abade bephiwa izipho lezo kade zibonakala ziphiwa. Kodwa bese kuthiwa khona vele laba abazoyakhelwa labo baphiwe izipho, ngenxa yokuthi sithi ngumuntu vele othole nzima ongenazo izinto ezimsizayo ekuphileni. So yibo abantu kade sibakhangela kakhulu. So sikhangela ngamazinga ngamazinga, sibasiza sibancedisa ngoba sibona vele kuyibo asebekhethiwe phela. Sifisa ukuthi sibasukumise beze bebe ngabantu abazimeleyo abathi bona uduko alusekho emakhaya abo.
Ikusasa ke lizabe liqhubeka likhankasa ukuthi lithole usizo ebantwini, kumbe njengokutsho kwakho ngaphambilini isibaya senkosi lesiphala senkosi sizaphathisa lolu hlelo. Okungaqhelisa lolu hlelo kuyini eliza kwenza kahle kahle?
Isifiso sethu ukuthi isiphala sethu senkosi sikhule siye sikhule. Okugoqela ukuthi isiphala senkosi sikhuliswa ngabantu besigaba ngendlela esisebenzisana labo ngayo, kumbe ngenkangelelo leyo esayifakayo kwisigaba ukuthi isiphala senkosi sizosebenza ngayo. Bese isiphala senkosi asivalelanga usizo olungavela ngaphandle, ngoba isiphala phela yinto egcinayo kumbe okugcinwa khona izinto ezingasiza abantu. Bese sibaya nesibaya senkosi. Isibaya senkosi zinkomo ezikhona okwamanje ezikhangele ukuthi zibe zisanda ngenani lazo. Kulaba omama esizabe sibakhipha, kumbe izalukazi, kumbe laba abengenelisi ukuzenzela izinto esingathi ngoba kuthiwa i-vulnerable bantu, inkomo lezi zikhangele ukuthi zibancedise ukulima. Nxa belinyelwa laphana sikhangele ukuthi abantu laba labo bebele namabele abo, ibe labo bekwanise futhi ukuphatheka esiphaleni senkosi, bazimele bengabi mpofu, bebe lakho ukudla kokuphila, bebe lakho ukudla kokubhadalela abantwana babo esikolo ngendlela yokuthi thina sikhangele ukuphila ngokokulima phela, ngokwezifuyo phela. Inkomo lezi ziyasiswa zibafakele abantu bona laba esizabe besibakhethile ukuthi besizakale. Isifiso sethu yukuthi thina ngokuya kwesikhathi senelithi ukuzimela. Ngiwethenga futhi mina kunjalo kube nzima ukuthi sithi thina hhayi isizo sisuze silikhangelele kumba sisuze silufuni. Sithi thina noma nguphi ofisa ukuthi siza kodakamela ofisa ukuphatheka kumbe ukuphothela lokhu alakho esiphaleni senkosi, kumbe ofuna ukuphathela esiphaleni senkosi, ngoba usizo lungabuya luyindlela yonke, ngoba zinhlelo esifisa ukuthi zimemetheke phela, kungabi yidakamela kuphela. Kufanele ukuthi sifundise abantwana seze befika kuyunivesithi, kodwa khathesi imine yethu isasezimine emfitshane, seizandla ziyaezana. Nxa kekhona abafisa ukuphathisa, bengaphathisa. Ukuphathisa kwabo yikho kuzayenza ukuthi sikwanise ukuzimela lanxa singaphathiswana.
Leyo ke yinduna uDakamela umnumzana Mbusi Bekuthemba Ncube obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 esenkayi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkosi yakweleSwatini umswati wesithathu sefikile eZimbabwe phambilini komhlangano wokuthuthukisa izwekazi le-Afrika kusetshenziswa ulwazi lwalezinsuku ngenhlelo ze-digital owe-Transform Africa Summit. UMswati nguye njalo ozavula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni ngolwesihlanu. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi uPius Jambawa owechidungiza ucatshangelwa ukuthi wabulala ilunga le-CCCC khona leChidungwiza uMoblessing Ali ubesemthethwandaba izolo. Icala lakhe ladluliselwa phambili kumhlaka-9 wenyanga ezayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, ngibingelele kimlonke basakazi lanonke balaleli be-Studio 7 umsakazi omkhulu. Hayi, siyabonga ngendaba ezinhle elisithumela zona. Hayi, mina ngithanda nje ukuphawula kakhulu ngokuthi kathi ubaba uMagalila Mafa ubangiswani ngoba wachaza nje kahle kwazwakala ngoba aphelelwena undoda avele igama isunge sake ngesakomoyo. So ukuthi ubangiswani mina ngazi ngoba bakomoyo konke siyazi ukuthi ngovuma balandwa. Ma ungaya embalini yakwaZulu yonke kubathokazi bonke akekho umuntu wakomoyo lapho kodwa selisa nje uMagalila Mafa ukuthi bangiswani mina ngazi. Hayi, lawe baba othe uMagalila Mafa uphawula njengomntwana. Hayi, siyacela uhloniphe inkokheli zethu baba, siyacela impela yinlawu uhloniphe inkokheli zethu. Siyabonga
emsakazweni, emsakazweni linjani basakazi. Hayi, siyabonga izindaba ngizwile upresident wezaphu Sibangela Izulu ethi hayi wena bafuna ukukhulula abantwana bese engimfuna ukumbuza khona upresident ukuthi ukhulula bapha abantwana, khulula abantu besindebeleni igumbi, khulula bonke nje laba si labe harara abashoneni ngoba maye khuluma ukuthi ufuna ukukhulula abantwana bezimbabwe ebala la basi harara basi harara bakhululeka kudala kuna mawuthu zobakhulula nje udlala isikhathi sabo abe harara bakhululeka kudala abantu abakhululeka abantu besindebeleni njalo yona izaphu kayicaca ukuthi ilwela bapha abantu makuthi qhubeka ilwela yonke iZimbabwe ay vele ilahlekisa abantu ngoba eharara vele akulandeza idobha le izaphu akula ngisho ngisho ingazinikele ngemali ngaziyenzeni ngaziyehlaba izinkomo kodwa ngale harara akula umuntu ozayivotela khona ngale harara izavotelwa ngapha basho emathebuleni kuphela ngale mashonela ndakula akula shonela izavotela izaphu so izidlala isikhathi kadijizapho yona nje kube nje yazingenela kumthwakazi bekhululile imathebulele ndiyapho
Studio 7, Studio 7 bathi bawethu sicala isikhuzeleni lo ubaba othungu Maxim Kandla waqeda inkukhu zethu ethi uyalwela impi yenkululeko. Akula mpi yankululeko ayilwelayo, walwela isisu sakhe waqeda inkukhu zethu. Ngoba ngabe uyakwazi waye uhambele empini ngabe uyakhuluma amagama akhe la ukuthi lizwe likhululekile. Njalo kazi ngombuso kaSmith uthi awungcono kule doti yonke lesiyibonayo ngoba yena wayehlala egangeni amakhiwe ubusa. Kwakungcono Mkandla ngesikhathi sikaSmith azawubone wena anto awuhla egangeni nazazikukhangeli kwakungcono siyakhompeya kwakungcono wangeke ukubone wena ngoba ucatshile egangeni
basakazi linjani lo mthwakazi jikelele eke alisibaleli incwathu sasisadela kade sasungula lo Studio 7 iqala incwadi zifuni kumbi kuba ngakwina ngazi libe selikhuluma ukuthi izincwadi ningi kakhulu lihle ukuziqeda kodwa nasi le ekamqondisi ekhuluma ngokuthi ichothoza umqondisi emarapi iphindi sibili imnandi kakhulu yini kini na kumbi imnandi ebantu yithi umqondisi dishona njani njalo lezinye elithi khona kungathethiswa kodwa ngezomuyethi njalo isidimna ngakho umqondisi kunoko liyabubuyelela ngazi ukuthi ke kuthi kulabanye abangcono abadlanxa bemidlathandi babuyelelane libe buyelela abantu bayi kodwa besicela ukuthi ngale yalungisa iphutha lelo siyafisa ukungena ikakhulu kini abantu esasula Studio 7 sisabhala izincwadi kwakabilayo okungakabilayo lokho silani kodwa selisilahlile abantu bakithi angazi ukuthi saliphambanisa ngani kumbe lifuna sikhulume ngani lisinika amazwi okwakhuluma ukuthi nxa sikhuluma amazwi elingathandiyo libona kungafanelanga ukuthi singene emsakazweni ngaphakathi
ehapu Studio 7 Studio 7 linjani basakaza abahle lani lo inkimuli yaseZimbabwe siyalibingelela siyabonga izindaba elisithulela zona isikhathi sonke bantu be Studio 7 mina okhulumayo ngulike wasenkayi bengicela ukufuniswa usisi okuthwa nguSamkeli Sodube usisi lo wasuka enkayi emncane andubana wakufela ngabazali bakhe ehamba losisi wakhe owakuthwa ngumanyana besiya eGwanda esigabeni bekuthiwa kusemajawundeni ngokuqondi kahle kahle amshiyo lo sisi uzelwe ngo-1989 so siyacela ukubana ongabe belizwa leli lizwa ongabe bemazi lithintane lathi kunamba ezithi 7674-6391 7674-6391 siyamdinga kakhulu Samkeli Sodube
ngiyalibonga basakazi baka Studio 7 ngenhlelo elinithumela zona ngithi hayi akuhlale kunjalo sihlobo zami bengilela bonke babantu ngamili inkomo bonke abakhona ngapho ngaselizweni leAmerica ngiyalibingelela zihlobo zami hayi akuhlale kunjalo sisazisana ngiyabonga kakhulu
salibonani salibonani ku studio 7 abasakazi bonke nje nabo bonke abalandeli ka studio 7 mina igama lami ngu Thomas Ndlovu esigabeni sakithi kumakwalela ePlumtree kondolwane ngisicelo lapha ngicela ukuthi i audio leli fake basakazi lingayeke ngisicelo la ngiyazwa bethi bazama ukuqeda izidakamizwa kodwa bayakhohlwa izidakamizwa isidakamizwa esiyiso esibi kakhulu esesibulale abantwana abeZimbabwe isidakamizwa lezi sibizwa ukuthi ayinyengo injengo leyo why bengayivali kade ngoba yiyo esibulale abantwana bethu injengo leyo ukuthi ngama ranger lo kutshwala lo chip leyo obe 10 rand lo yibo sobubulele abantwana bethu ngoba kuchipile kunjalo buyabodoza umuntu ujike besibona ngiyacela ukuthi ngabe kusiya ngami ngabe kuyavalwa lo kutshwala ukuthi ayinyengo kungathengiswa uzathola kadingisa injengo ebotshwe
Studio 7 salibonjani hayi siyaphila hayi siyabonga indaba elisendela zona insuku zonke silaleli isike siphawule lathi okwanamhla nje kawani sizophawula ngesikhathi hayi into ekhona umnankagwa nxa bedlala ngeZimbabwe bedlala ngelizwe izanu abantu izanu kayiphumi abantu kabavoteli TRIPC bake batshintsha umbuso weZANU-PF iZANU-PF ibusile lokhu idlala ngomhlaba thatha imali kade sibaphumale kodwa uyabona abantu begijima besiya kumnangabo besiyamqabezela begida phambi kobuso kambe sibilile abantu abalengqondo ababona ukuthi lizwe leliyana limoshakele Mayibehlezi phezukwala ilizwe linjeyana bazali lonke lumboni uboneni xa bazali behlezi phezukwe ilizwe libotokileyo linjeya beizani khuluma lokho lalokho engakwenziyo asicela izali iphume siya mina njengami ngicela izani iphume unankagwe engadlali ngabantu bemotsha imali sabekayo lezimali ezisabe iTRIPC right kakhulu siyabonga njengoba kuthiwa 2 minutes iyabe siphelile iOD ngikhuluma ng South Africa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi
+1 2024 65 0318 Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
Day, she said day. A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and me want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Banana Boat Song ingoma kamuyi uHarry Belafonte yena hobhubhe izolo isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo kusasa isikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kusimamba ebulenjini ku-www.voandebele.com.